Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Belingani litshona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 12 Mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
emakhaya amankazana amaningi lobo mama abaningi abalawo amafoni izi nama laptops abanye abakwazi lama laptop ukuthi laptop noma engaze yithiwe nje ukuthi nje isebenziswa njani gakwanisi sithi ke akutshintshe lokho amankazana lawo akaphiwe isikhathi sokuthi ethole ama smartphone
abenhlangothi ezijene ezempilo bakhuthaza ukutholiswa kwabesifazane namantombazana amathuba okusebenzisa ubulembo be-internet ukuthola ulwazi lokuzithuthukisa.
Abayama passport vaccine yasincindezela kakhulu ngoba uzothi udinga umsebenzi abelungu bafuna ama passport vaccine okuzoyenza ukuthi siphuqeleke uvaccine noma singakhulela kuma vaccine.
Sikhanya sesidale ukuxophozela isinqumo esithethwe nguhulumende weSouth Africa esokuthi umuntu abe lesithupha sokuveza ukuba uhlatshiwe ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Amathuba okuyadlala kumncintiswano wenguqu yenkezo yamazwe omhlaba i-World Cup aweqembu elimela ilizwe elama-Warriors abikwa esehle anyamalala ngokunqotshwa ngeleGhana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bakhuthaza ukutholiswa kwabesifazana lamantombazana amathuba okusebenzisa ubulembu be-internet kanye lemitshina yakulezi nsuku ukuthola ulwazi lokuzithuthukisa kanye lokukhulumisana labosowabo abakwamanye amazwe. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Linkuthazo iza eleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa umntwana oyintombazana olwe-International Day of the Girl Child elikamhlaka 11 Mfumfu. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Labour Economists and African Democrats Lead unkosikazi Roslyn Gwese ulandisa kabanzi ngalinkuthazo.
Emakhaya amankazana amaningi lobo mama abaningi abalawo amafoni izi nama laptops abanye abakwazi lama laptop ukuthi laptop noma ngaze yithiwe nje ukuthi nje isebenziswa njani gakwanisi sithi ke akutshintshe lokho amankazana lawo akaphiwe isikhathi sokuthi ethole ama smartphone lama laptops bekwansi ku research bekwansi kuhamba ku Google begoogle bebone izinto zonke nje ezenzakala phansi kwalowo mhlaba.
Unkosikazi Gwese uthi kunje iningi lamantombazana kanye labesifazane bengela wokusebenzisa ukufinyelela ubulembu okunjengama smartphones.
Amankazana akaphakanyiselwe lawo kwanisa ukwenza ama-researches abo, kwanisa ukufunda lawo ne-internet, izinto zonke zenzakala ku-internet. Sithi ngothi abakwanisa ukuthi besukunyiselwe bephiwe lawo ama-laptop nje for free.
Esinye isiphathamandla enhlanganisweni esebenzisana labasakhulayo ye-Marvel Act Youth Organization umnumzana Abel Mavura uthi uqakathekile ukusebenzelana kwenhlangothi zonke zempilo lohulumende ukuphathisa amantombazana ukuze azithuthukise ngokufinyelela indlela ezehlukeneyo zebulenjini.
We need the government to intervene so that they can also assist to ensure that those
siyamkhuthaza uhulumende ukuba angenele asize ukubona ukuthi amantombazana la abalisela abahlala phansi le emtoko egogwe nakwezinye izigaba zelizwe bayanelisa labo ukufinyelela lezi ndlela zakulezi nsuku zokukhulumisana ngendlela zebulenjini okungabasiza kakhulu ngokubavulela amathuba. Sidinga ukuba kube lokusebenzelana kwabenhlangothi ezihlukeneyo kulolu daba ukuze asizakale amantombazana la enelisekawo ukufeza amaphupho abo ezimpilweni zabo.
Interventions from different and various stakeholders so that we help the young girls to realize their dreams.
Isakhamuzi saseHarare unkosikazi Agnes Maphosa uthi ubhubhane lwe-COVID-19 lungezelele kulolu dubo njengoba abantwana abangamantombazana abavela emizini yabayanga kuyibo ababhekane lobunzima obukhulu bokuswela imitshina yokusebenzisa besemakhaya ngesikhathi izikolo zivaliwe.
Abanye baswele ukubhala ngenxa yokuswela izithupha lezi ama-ofisi evaliwe. So sibona kusilimazwe kakhulu thina njengabazali sibe sisithi ngasiyacela sincediseke. Siyacela ukuthi sincediswe ngokuthi sithole izithupha ama-ofisi ekhangelele abantu ukuthi abantu phandle kulabantwana okumele baye esikolweni bebhale.
Uqhubeke unkosikazi Maphosa yethi ngezikhathi eziningi nxa kuswelakala ingwalo ezinjengezithupha abantwana abangamantombazana yibo abaphazamiseka kakhulu ukwedlula abangabafana.
Thina abazali ma singelazo izithupha asilakho ukulungisela umntwana isithupha. So siyacela ukuthi sincediseke ngakho ngesikhathi sona lesi kukhangele ezinye izinto eziqakathekileyo. Ama-ofisi ekhangelele abantu ukuthi abantu phandle kulabantwana okumele baye esikolweni bebhale.
Ingcwethi ezicubungula ngezenhlalakahle kaZulu zithi okumunyethwe yindikimba yalonyaka ethi yona Digital Generation, Our Generation akuhambelani lakancane lalokho okwenzakala elizweni kwezokudalwa kwamathuba ukuthi amantombazana anelise ukufinyelela imitshina yakulezi nsuku yokukhulumisana ngendlela zebulenjini egoqela ama-smartphones, ama-tablets, lamakhompyutha amancane athwaleka lula, ama-laptop. Umphathintambo ogatsha olubona ngendaba zabesifazane ukuthuthukiswa kwezigaba amabhizimusi amancinyane laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni utshele umsakazo we-ZBC ukuba uhulumende ezimisele ukuthuthukisa amantombazana ukuze babe ngabantu abazimelayo labo kwehlise izehlakalo zokwendiswa kwabo besesebancinyane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Lokhu sikudaba lunye lokunanzwa kosuku lwe-International Day of the Girl Child. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukusebenza ndawonye kukahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo zokulondolozwa kwelungelo loluntu labenhlangothi ezijiyeneyo zempilo ukuqeda inhlupho ezibhekane lamantombazana, ikakhulu uhlupho lokwendiswa kwabo bebesebancinyane. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lonhlanhla moyo wenhlanganiso ye.youth.
Ngihle ngivele nje ngithi yebo, i-gender commission isisukumile yathi yona bazakhipha irekhodi eyiyo ezancedisa isiya phambili endabeni zokubumba umthetho lezi. Umphakathi usukumile kakhulu endabeni zebulenjini lezi, waphakama wathi wona hayi lokhu kubi, sifuna ukubona kusiba lotshintsho olwenzakalayo. Kodwa yinto nje ethethe amaviki amabili amathathu kwabe nje sokungani hayi sokudlulile, sokulandele okunye. Indaba kamathaya isingathi nje siphelele emoyeni kanjalo ngokubona kwethu.
Sesikhangela ke umsebenzi wenhlanganiso yeZimbabwe Gender Commission, labo bathi bazabethulela uZulu uhlelo olujonge ukuhlolisisa indaba lezi ezokulotsholwa kuba amankazana. Ubona ngani uhlelo lulapho ukusiza na lokuqeda udaba lolu?
Asikhangelelanga kakhulu ngembali esesibe layo kakhulu thina njengelizwe ngendaba zonke lezi ezenzakalayo ezivumbuluka nje kungahlala okuyisikhathana zinyamalala. Isukumile i-gender commission yathi hayi sesifuna ukulethulela lokhu, sibhekile sibile kakhulu ukuthi sibone ukuthi izafinyelela na i-gender commission ukugcwalisa izithembiso lezi esizenzile. Ngoba yinto esiyibheka kakhulu njalo esiyikhangeleyo ukuthi hayi nxa yona ingakhona ukukwenza konke lokhu, isingakhipha iripoti esingadlulela iye lasePhalamende bakwanisa ukuthi imithetho le eyenziwayo njenge marriage bill elokhu isePhalamende isingaqiniswa okokuthi abayenza zonke lezi zinto sebengabantu asebengafela ejele ngokuvuma komthetho.
Ngaphandle komsebenzi kahulumeni ukuqeda lolu dubo, uZulu yena ngokwakhe kumele ayenzene ukuthi izuhulumende ukuthi uduko loluphele.
UZulu nguye kakhulu olomlando ozwayo endabeni lezi, ngoba indaba lezi azenzakali eParliament, indaba lezi azenzakali eGender Commission, indaba lezi zenzakala emphakathini, indaba lezi zenzakala ezigabeni, zenzakala komakhelwane. So kuqakathekile ukuthi umphakathi ube kwazi ukuthi hayi nxa kusenzakala komakhelwane la kuwe sokungayeqela kusasa, sokungakuhlupha. So asisukumenini sithi nxa sibone kukhona okwenzakalayo, asazini ukuthi yazisa abomthetho ukuthi hayi lokukhona lokho sokusenzakala lapha. Abomthetho yibo asebengayenza umsebenzi wabo ukuthi baphenye ngendaba lezi, bavophe nxa bebopha, badlulise njalo, badlulisele emthethweni abantu okumele banjani badlulisele emthethweni. So mina ngithi ungabona, khuluma ungathuli, ungacatshi kweyakho indlu, ngoba kuwe lakusasa sowumlilo sungavuka owakho umuzi.
Isikhathi sesesiyongumangoyeni, hlanhlabe ngicela ukuthi uphosele amazwi okugcina.
Ngiyabonga Mike. Engingathi mina ngikuthakazelele kakhulu yikuthi njengomphakathi kumele sisukume, sime, siqine ngokulandelela indaba lezi zize ziye phela, esithi thina esikhiweni yi-follow through. Ngoba singasukuma kwamaviki amabili amathathu siqeda lapho sizithulele kungakabi lotshintsho olwenzakalayo, ziyabe zilokhu zisukuma zisukuma njalo azipheli, kuphela kunjalo kuzavuka kusasa sokungumntwana esimthakazelelayo kumbe sokungumntwana esimthandayo kade simkhangele ukuthi hayi lowu engxenye uzayenza lokhu lalokhu lalokhu. Kodwa ngenxa yokuthi bekungumntwana womunye umuntu okhatshana, sibukekelile sathi hayi ngokwabo labo kibo khonale. Kodwa hayi nxa sikulokhu esikwekelela kuyabuya kithi. So ngithi mina i-Gender Commission ayisukume igcwalisele izithembiso zayo. Umphakathi lathi asibabhekeni, sibaxhase, sikwanise ukuthi sisupporte lama-parliamentarians agcwalise umthetho ozaqeda zonke lezi ndaba.
Lo-ke nguNhlanhla Moyo, ilunga lenhlanganiso ye-Dot Youth ekumsebenzi wokuthuthukiswa kwabatsha elizweni. Ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ngokuphetha kosuku lwayizolo eleZimbabwe beselenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abayizigidi phose ezimbili lengxenye babo 2.4 million yibo asebehlatshwe amajekiseni wonke womabili. Kunje inani lasebehlolwe batholakala bele-COVID-19. Lokhu lolu bhubhane lwaqhamuka nyakenye eZimbabwe sebeyinkulungwane ezedlula ezilikhulu 131,875 okugoqela abantu asebegule basila kulumkhuhlane. Sikhanya sesidale ukuxokozela isinqumo esethulwe nguhulumende weSouth Africa sokuthi umuntu abe lesithupha sokuveza ukuba uhlatshiwe na ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus i-vaccination certificate ukwenqabela abangahlatshwanga ukuthi bangene endaweni ezithile. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Njengoba inani labangafuni ukuhlaba ijekiseni lokuvikela i-coronavirus kwele South Africa liqhubeka lisanda, uhulumende uthi ulethemba lokuthi ukusebenza kwezithupha zama-vaccination certificate kuzakhuthaza umuntu wonke ukuthi ahlabe. Wasaphethe isikhundla somqondisi ogatsha lwezempilakahle kwele South Africa, umnumzana Nicholas Crisp, utshele bezindaba ukuthi isithupha lesi esikhombisa ukuthi usuhlatshiwe sizafunakala nxa abantu abantu bengena endaweni ezilabantu abaningi.
If all of those people are vaccinated, there's a reduced risk of transmission in that group. Workplaces,
izindawo zikoqela enkundleni zemidlalo, endaweni zokuthokozisa, endaweni zamabhayisikopo, ubona abaculi loba endaweni zokudlela.
Kodwa ke lezi zithupha sezidala impikiswano ilizwe lonke. Labo abangafuni ukuhlaba amajekiseni okuvikela i-COVID bathi licebo likahulumende lokubabamba ngamandla ukuthi bahlabe amajekiseni la okuyophulwa kwelungelo labo. Ingcitshi kwezemithetho yokwelapha University of KwaZulu-Natal umnumzana Sylvester Chima uthi kufanele lolu daba luphathwe ngenhlakanipho.
In ethics, what we are trying to do is to find a justifiable way of doing the right.
Kufanele kwenziwe kunanzelelwa ukuthi kuphikisana lemithetho yokwelapha ukubamba ngamandla umuntu ukuthatha umuthi othile.
So this creates a moral dilemma in balancing the rights and responsibility.
Iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa nazo zincedisana labaningi bakule South Africa abangafuniyo ukuhlaba ijekiseni yecorona. Unkosazana Sinanzeni Nyathi uthi kusegcekeni ukuthi uhulumende ujezisa labo abala ukuhlaba ijekiseni yecorona.
Aba yama-passport vaccine iyasincindezela kakhulu ngoba uzothi udinga umsebenzi abelungu bafune ama-passport vaccine okuzoyenza ukuthi siphuqeleke ukuvaccina noma singakhulelwa kuma-vaccine.
Umnumzana Vincent Mthombeni yena uthi sekusegcekeni ukuthi vele icebo labohulumende belingalihle ngesikhathi kusethulwa ijekiseni ze-corona.
Indlela yokuncindezela abantu yokufaka abantu ekhoneni ukuthi bagcine bevele sebethethe i-COVID vaccine le esiyaziyo izihlobo zethu ziyafa, indlela abafuna ukudepopulate ngayo umhlaba. Okwesibili, they want i-control. Abantu bagcine sebethethe i-vaccine ngenkani, yikho sebesenza udaba lolu nalolo lokuthi kube la ma-vaccine passport. Bafaka nje abantu into eyi-poison emzimbeni wabo ezabahlupha kusasa.
Kodwa-ke ingcitshi zithi ukuhlaba ijekiseni kuyavikela uhlabileyo ekuguleni kakhulu nxa engahlaselwa, kanti-ke kuyehlisa amathuba okuhlaselwa. Bathi abukho ubufakazi bokuthi amajekiseni la yiwo abulala abantu. Igqwetha kukomishini yezamalungelo kwele South Africa e-South African Human Rights Commission umnumzana Andrew Gaum uthi alukho ulutho olubi ezithupha lezi.
On a daily basis, rights are limited to protect other rights. In this case, we have the
kungaba lalo ilungelo lokungahlabi, kodwa awulalo elokuthelela abahlabileyo.
But there is also the right to a safe and a healthy environment, for example. And all rights can be limited except most probably for the right to life and human dignity.
South Africa ithi ifuna ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezingamachumi amathathu lanhlanu 35 million kusiya phela umnyaka, loba nje bezigidi ezilichumi kuphela asebehlatshiwe logu lwaqalayo lolihlelo omabasa. Minister 7 Johannesburg wele South Africa nginguthuso Khumalo.
Yebo 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 mthakazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa ngenhlupho ezibhekane labatsha ikakhulu abesifazana kanye lamantombazana. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe limanyene lamanye amazwe womhlaba ukunanza usuku lokukhuthaza ukuqakathekiswa kwamalungelo lentuthuko yabasakhulayo besifazana lamantombazana olwe International Day of the Girl Child. Zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Gove ngo-8 ntambama.
Ibhanga lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe liqhube umhlangano lenkokheli yabosomabhizimusi kucutshungulwa indlela ezingasetshenziswa ukulungisisa udubo lwesisindo sedola leZimbabwe ngomvulo eHarare. Leli bhanga lethule umbiko ngemva kwalomhlangano otshengisa ukuba lanxa kulokuvumelana ukuthi uhulumende uthatha amanyathelo alungileyo ukulungisisa lolu daba, kuqakathekile ukuthi kuqale kukhangelwe ezinye indlela. Uhulumende wethula uhlelo lokuthengisela abantu imali yeMelika ngesisindo esiphansi kulesemkambo wensitha, kodwa abanye babikwa bethenga imali le bese beyithengisa emkambo wensitha. ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi lolu hlelo alusoze lusebenze.
Inkinga ezikhona nxa sikhangele imizamo kahulumende leyo ngoba sizabona ukuthi imali etholakala ku-auction khanya njengani itholakala sokudlule isikhathi esiningi engxenye inyanga ezimbili and a half, so 10 weeks or so. So nxa uhulumende esithi yena ngama behavioral problems kuphela ngibona njengani qamba amanga ngoba laye akaniki abantu ababethole izimali ku-auction izimali ngesikhathi. Nxa kuyukuthi uhulumende engalungisa lokho ngibona njengani kungancedisa kancane. Kodwa nxa kuyukuthi bengawutshela ukuthi usuthole imali lamuhla uyithole ngemva kwenyanga ezintathu nxa uyibusiness eliserious akuncedi lutho.
Ocubungula ngezenotho umnumzana Angliston Sibanda uthi leli bekulinyathelo elilungileyo kodwa imali yakhona ayitholakali lula emabhanga.
Libe lilinyathela elilungileyo kakhulu elizancedisa uZulu osebenzayo kakhulu abantu abasebenzi zikahulumende ezihola imali e-RTGS. Kodwa ke uhlupho olusuka lube khona ngolokuthi imali leyo uzayilayinela ilanga lonke. Ngisengibone amalayini amade kakhulu indwendwe zabantu bezama ukuthi bayithole ibayithola nzima kakhulu leyo mali okuthi ngabe uhulumende uyenza ukuthi kube lama points abanengi adistributa leyo mali. Kanti njalo futhi lanxa kuyinto enhle ngiphinde ngithi mina kanti uhulumende kutheni angaveli avume nje ukuthi abantu bokabavele esekakhulu izisebenzi zikahulumende zihole ngaleyo mali. Siyazwisisa ukuthi bazatheka abalayo kodwa ke at least kunxa kungathiwa kumbe oticha kuthiwe eyinye vele umholo wabo uvele uhle ubuye through the banking system kumanostro uyimali yaphandle eyinye ibe ngaba yena le elizwe kuhlangane njalo kuzayenza ukuthi abantu bangaqedi isikhathi eside belayinile. Kanti njalo lenhlupho esesilibonile khona apho futhi ngelokuthi ukuthi nxa kunjalo banye abanye abantu bagangile bayayilayinela bayithenge baphume phandle bayeyithengisa. So yikho sokusesho kusenza ukuthi imali le yandelwe ngabantu. Kanti njalo kusukwenza kuthuthukisa umkambo omnyama umkambo waphandle. So kumele into yakhona mabenza bayibhalansise lokuthi kuboku bazame ukuthi baqede udaba lomhambo lomkambo omnyama.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi iningi liyemukela inyathelo elithethwe nguhulumende.
Yebo Fakande, ngithe ngibuza abantu ngodaba lolu abantu abaningi bathi into enhle ngoba iyabanceda ukuthi benelise ukuthi bathole i-US dollar ngemali ephansi kulokuthi baye emkambo omnyama i-black market lapha balithenga khona ngabo 180 RTGS kule bond. So bathi ngabe kuthi uhulumende uyenza lolu hlelo lube endaweni eziningi abantu abaningi benelise ukuthi bathole le mali ilukhulise njalo ukuthi libe luhlelo oluba sustainable kumbe okungabe into nje phela lamhlanje but kube into yokuthi yenzakala malanga wonke kungabe yiviki futhi njalo kube into yamalanga wonke nje. Kodwa abantu bayabuza ukuthi uhulumende uzenelisa yini ukuthi abantu bathole le mali ikakuhle ngoba la iviki yakhona ingaba imali encane 50 US nxa sikhangele abantu abazisebenzayo abantu abanye bakoda malanga wonke bathola ukuthi unxenye umuntu ukoda amafutha okugcoba awoda ngama $3-4 aweviki imali leya bancane yabe lokunye ukuthi kumele akwenze inxema elitransport athwale izindlela ngemali ayitransport aye esitolo sakhe uyathola ukuthi imali encane. So ngicabanga ukuthi ngabe kuthiwa lihlelo olukhulayo imali le itholakale nje kungabe imali yeviki but imali yamalanga wonke. But umbuzo wokuthi uhulumende ulamandla anganani ule capacity enganani to be able to sustain such an initiative it remains to be seen ukuthi kuze selisikhathi esinganani ukuthi abantu bethole imali le malanga wonke and lokuthi even nale yeviki how sustainability is asonto nje yokuvala abantu into ezaphila yini kwesikhathi esi.
Kodwa uNdiweni uthi udubo sokungakusiphatheleni abathenga imali le besiyayithengisa.
Okunye misigande oqakathekileyo ukuthi sesizwile lapho ukuthi amadoda la labo sesilaba ku-black market sebevukela amabhanga besiyathatha imali le besiyayithengisa futhi at the premium.
black market. So there's need to go to value those leakages. Now, government is serious about making people access foreign currency. But that is a symptom of a problem. The government is failing to make this money available to a number or to almost all the citizens. So unless and until Imalay is accessible to everyone, then you will have people going to sleep from queues to buy Imalay and sell it at a premium.
In Shanganiso, Yavamapanga, Bankers Association of Zimbabwe, every corner in Shanganweni law, ikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise udaba lokuhamba imali yaphandle kwelizwe emkambo wemali oweforeign exchange auction. Kwezemidlalo, amathuba okudlala kumncintiswano wenguqu wenkezo yamazwe omhlaba eWorld Cup oweqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors abikwa esehle anyamalala ngokunqotshwa elikwenzwe ngeleGhana namhlanje. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emdlalweni obusenkundleni eHarare National Sports Stadium namhlanje, ama-Warriors adliwe 1-0 leqembu lakweleGhana eleBlack Stars kuhlandla lesibili lemidlalo yezibaya ngemva kokunqotshwa njalo 3-1 ngomgqibelo liqembu linye emdlalweni odlalelwe eGhana kuhlandla lakuqala. Yiningi lithi sokusitsho ukubana ama-Warriors kukhanya engasoze enelise ukuyadlala kumncintiswano wamazwe omhlaba ozagqutshelwa kweleQatar ngomnyaka ozayo oka-2022 njengoba elilomxhumelo owodwa nje zwi emdlalweni emine eseliyidlalele wezibaya esisalelwe yimidlalo emibili kuphela. Kodwa ke ingcweti ezicubungula ezemidlalo zikhuthaza iqembu lama-Warriors ukuthi lisebenzise imidlalo esisele yomibili eye-World Cup qualifiers ukuthi lizilolonge lilungiselela umncintiswano wenkezo yezwekazi le-Africa walonyaka owe-2021 Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa kwele Cameroon ekuqaleni komnyaka ozayo. Ababukelela umdlalo wanamhlanje babekwa bevuma ukubana iqembu leZimbabwe belingahlelekanga ngitsho lakancane. Kunje eleZimbabwe lisemsileni wesibaya sikaGroup G sale imidlalo yokudinga amaqembu aza kuyadlala kweleQatar ngomnyaka ozayo. Kulesi sibaya kulamaqembu athi eleSouth Africa eliyilo elikhokhelayo ngemihlomelo kwamanje, eleGhana, Ethiopia kanye layo iZimbabwe. Emdlalweni wanamhlanje leZimbabwe belilabadlali balo abazintshantshu abagoqela uMarvelous Nakamba, uBrandon Galloway loJordan Zemura abadlalela amaqembu akweleNgilandi abengenelisanga ukuzodlala lapho ama-Warriors enqikelana lamajaha eqembu leyaAbafana Bafana lakweleSouth Africa ngenxa yeziqondiso zokudlelana kweNgilandi leSouth Africa zokuvimba ukusabalala kwe-COVID-19. Imidlalo elandelayo iyeZimbabwe ngephakathi kwayo lele Ethiopia kanye lele South Africa. Kuzamele kuphume iqembu elilodwa kulesi sibaya ukuyangena kumncintiswano wenkezo eye World Cup. Ngimele iStudio 7 iseWashington DC nginguPraxedis Jeremiah.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abenhlangothi ezijeni ezempilo bakhuthaza ukutholisa abesifazane lamantombazana amathuba okusebenzisa ubulembu be-internet. Iqembu lama-Warriors selisukile kumncintiswano wenkezo yomhlaba ye-World Cup. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olibalisayo uChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 6:30 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.